tisendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 23 kumabasa 2020 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje.
Uhulumende is not ready ukuthi kona asize abantu bezibakwe. Imali zonke lezi ezithiwa khona zibuya la ma-donors sivele asiboni lokuthi ziyangaphi.
Ukubhubha kowesifazana obe ngumuntu wesine osebulewe ngumkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe sokudale imibuzo phezu kohlelo lokuhlola abantu lomkhuhlane.
If iZimbabwe nayo isithi itshela abantu ukuthi bathengise izinto zabo abazithola nzima ngentengo ethize, bayenza impilo yabantu ibe wese ngoba lezo zinto zizashota manje sebezifihla.
Ingcwethi kwezenoto zithi uhlelo lokubamba osomabhizimusi ngamandla ukuthi bathengise izinto ngentengo efunwa nguhulumende kalusoze lusebenze. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukubhubha kowesifazana obe ngumuntu wesine osebulewe ngumkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe ngolwesibili sokudale imibuzo eminengi phezu kohlelo lukahulumende lokuhlola abantu lomkhuhlane. Umufi ngumama welunga lezano PF elake laba ngumphathi ntambo kahulumende umnumzana Sylvester Nguni. Ugogo Nguni ubesele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyangalombili lambili njalo ubhubhele esibhedlela seWest End eHarare. Uvigwa ebekwe izolo emzini wakhe eMondoro eMashonaland West. Ekuguleni kwakhe imuli kamufi ivikwa imuse esibhedlela seWest End ingacabangeli ukuthi engaba ele coronavirus. Isibhedlela lesi kasilanhlelo zokwelapha kumbe ukwamukela izigulane zalomkhuhlane. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi ugogo Nguni uqale ukukhwehlela ngeviki edluleyo mhla ka 16 kwathi mhla ka 19 kwamqinela wasethwalelwa eHarare lapho abesibhedlela abafika bamfaka yedwa ngoba benakanela ukuthi ule coronavirus. Kodwa umbuzo okhona ngothi kungani abezempilakahle eMondoro bamekela yena wayevele elempawu ze-coronavirus. Bona abezempilakahle laba abambonayo eqalisa ukugula bamelapha bezivikele na? Kasenelisanga ukukhuluma labemuli kanguni. Kodwa sixhume umeli weSouthton edale lePhalamende umnumzana Peter Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Nxa kuyikuthi khona umkhuhlane lo usisemaphandleni kuthi ukuthi khona abantu abasemakhaya bayaphela nya. Uhulumende is not ready ukuthi khona asize abantu bezimbabwe. Imali zonke lezi ezithiwa khona zibuya la ma-donors ezijetshiyeneyo imali eziningi kakhulu sivele asiboni lokuthi ziyangaphi. Bengikhuluma labantu abasemakhaya namhlanje nje imbuza nje ipongifoni ukuthi khona ngizwa ukuthi khona banjani njengoba thina sikulockdown kade bemelele impuphu begcwele abantu ezodoki. Kusho ukuthi khona abantu abasemakhaya bami phezu kwengozi enkulu kakhulu ngalowo mkhuhlwane ngoba uhulumende kazimiselanga ukusiza abantu.
Khona ukuhlolwa kwegcikwane leli ele COVID-19 ubona ungani kwenziwa ngemfanelo na? Nanku sizwa abaningi bahlolwa umuntu esesichile kutholakala ukuthi ubulewe lilo igcikwane leli. Kungakudingakala yini ukuthi abantu bahlolwa bahlolisiswe ilizwe lonke kungakhathalekile ukuthi bazwa njani emzimbeni.
Ye, kube kufanele ukuthi khona uhulumende abuye phansi ebantwini. Ama health workers yabo la njengoba bephiwe izimali lama donors. Kababuye lapho okuhlala khona abantu, bahlole abantu, umuntu wonke kufuze ahlolwe. Akumelanga ukuthi khona uhulumende ahlole umuntu osefile kwigona besitshela ukuthi khona akadele COVID. Akusebenzi kolokho. Uhulumende yikho sithithi khona uhulumende weZimbabwe vele angiboni ukuthi khona userious ngalo mkhuhlwane. Babhizi bona ukuzidengela impahla ezokuvikela bona njengoba libabona behamba beyabezivikele sibili. But abantu nje, abantu makhaza nje siyazidubekela lapha phansi. Siphila ngentando kamlimi. Hayi ukuthi khona silohulumende esithi kumbe angasinceda. Ngitsho akangiboni.
Manje ngalokhu esikubona kusenzakala emadolobheni afana leHarare lakoBulawayo ukuthi abantu baminyene babuthene badinga impupho lokunye okusilela ezindlini, ubona ungani umkhuhlane lo awusoze uchabalale na masinya ngenxa yalokho?
Kuvele abantu bayazidwekela la batshona besiqambela amanga lapha besithuthi wakhona bhalani abantu, bhalani abantu, sibhala abantu siyobafakela ebahofisi nabo khona ngale. Akula muntu ngitsho ngingamuzwa isithi khona ngithole usizo. Impupho abakhuluma ngayo asiyiboni thina, angazi ukuthi inga ngoba ingabuya emashops bayabe sebedurisa okunye okumangalisayo. Kuthola abantu begcwele bedubeka shuwa singazweli impupho madoda, impupho, impupho elizweni elithi kuthiwa khona siyalima. So umkhuhlane lowu siyaziphilela ngemthandazo, siphila ngesipostori mnumzana la, sidosa ngefarisi. Akula ngitsho ngitsho umuntu osikhangeleyo la singaqambelana amanga sithi kuthiwa khona hey bayakhangela bazabuya besinika impupho. Akula abantu abethu khona hey sizabanika izimali kuma ikokeshi la ku one wallet bangapi nxa besipha kumbe baphanana khona ngale abephezulu ngoba abanye lapha uningi lonke vele asiboni. Khathesini labantu abadubekayo mina lapha izalukazi amapentshenazi abanye ngabagogekileyo abanye bale mikhuhlwane emibi kakhulu abazidubekelayo khonapho betshona benginika amanasingeni ama-text message ukuthi khona usincede.
Umnumzana Peter Moyo ngumeli we-Southerton edalele ephalamende ubexoxa ecingweni loChris Gande we-Studio 7. Kunjalo nje izakhamizi zeHarare zithi ukubhubha komuntu wesine lo kuzethusile, njalo zithi uhulumende kumele aqhelise uhlelo lwakhe lokuhlola uzulu lumkhuhlane. Sixoxele omunye wezakhamizi umnumzana Charles Nyoni, yena olwela njalo amalungelo kaZulu.
Izakhamizi kanye noZulu sebetshaywe luvalo ngokuswelakala kukamama lo, ngoba khathesi sokutshengisa okusegcekeni nje ukuthi hayi umkhuhlane lo usuvamile njalo uyabulala. Abantu abaningi batshaywe luvalo ngoba sebebonile ukuthi sokusitsho ukuthi umkhuhlane lo usugcwele ilizwe lonke. Njengoba kwaziwa ukuthi umama lo wavela ngaseMondoro wasebuya nje egula wazofika wabhubhela ngapha, ukutshengisela ukuthi bonke bemvakatshela kumbe ahamba nabo kumbe ababehlala nabo kanye nasesibhedlela sakhona bonke nalabo sebekhangele ukuthi labo kumele babe sebegula, okutshengisela ukuthi inamba eyabantu abagulayo njalo abazabanjwa ngumkhuhlane lo izakwanda. Ukuthi nje uhulumende indlela azisebenzisayo zokuvikela lo mkhuhlane ukuthi ungawandi kukhanya ngani nje sekumele zikhangele zihlalelwe phansi, zikhangele ukuthi zingarenovethwa kanjani ukuthi zize zisebenze njalo zivikele uzulu kulo mkhuhlane.
Bakhona odokotela abathi uhulumende akaluphathi kuhle udaba lwe-coronavirus lolu. Ungathini ngalokho?
Ngivumelana labo dokotela laba sibili ukuthi uhulumende udaba lolu lo coronavirus kaluphathe kakuhle, ngoba singakhanyela ukuthi umama lo osichileyo uvelele ngaseMondoro okuba yiyo iMashonaland West Province wazokufakwa ngapha esibhedlela saseHarare, okutshengisayo ukuthi vele mzwa egula ethathwa izimota elethwa ngapha eHarare akula ngitsho testing nje nayodwa eyayo ayenziwayo kumbe iisolation ayifakwayo kuyo ukuthi uqale ukukhangelisisa ukuthi ugula ubulawa yikuyini engakahlanganiswa nabantu abaningi. Njalo nje uhulumende obe busy ethiwa izimali ngabanye amazwi kanye nabantu besithi banceda indaba ye coronavirus yokuthi kube nama center kwama province wonke, sebethatha umuntu ovela eMondoro bemletha ngapha eHarare bemhambisanga esenter ye-isolation ekhona ngale eMashonaland West, okutshengisayo vele ukuthi indawo lezi kazikalungiselelwa. Njalo ama-test kit lalokho kokuthestisa i-coronavirus uhulumende kakuqakathekisisi ngoba yena ubhizi udidizelana lento ezokuphumisa imali ezingasizi lutho njalo ezingancedi usulu, echiya indaba le eyokuthi kube namakhithi akwanayo njalo avamile ilizwe lonke ukuthi umuntu angaze aguli engaphi ekhaya uthestwa ekhona khona ngale engakahambi engakahlangani labantu abaningi.
Uhulumende kuyini ongamxwayisa ngakho?
Uhulumende ngithi hayi hulumende sekukwehlulile lokhu, sokuqakathekile ukuthi kathesi udinge bonke abalolwazi lo mkhuhlane lo wecorona usebenzisane labo ukuze bancede njalo basize ukuthi bakuphe ulwazi lokuthi umkhuhlane lo uhamba kanjani njalo uvikelwa kanjani, ngoba singayekela ukuthatha lo mkhuhlane serious uzaqeda abantu lapha eZimbabwe kugcine nje sokusala abambalo.
Umnumzana Charles Nyoni yisakhamuzi seHarare njalo ulwela amalungelo kaZulu. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le eHarare. Inani labantu asebehlaselwe yicoronavirus eZimbabwe lona likumatshumi amabili lasishiyangalombili, kuthi emhlabeni jikelele selifike ku-2.6 million. Asebefile emhlabeni jikelele sebeku 184,000 njalo asebesilile bangu 717,000.
Umsakazo weVoice of America ulikhuthaza ukuthi likhethe umuntu elimaziyo olwisana kakhulu lomkhuhlane weCoronavirus COVID-19. Ungakhetha umakhelwane wakho, inkokheli yendawo ohlala khona, abezempilakahle labanye. Ungenza njalo thumela igama lakhe lenombolo yakho uchasise ngamafitshane akwenzayo ku-email ethi voaleaders@voanews.com kumbe kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318.
Ingcwethi yezicubungula ezenotho eziningi zithi uhlelo oluqoqwa nguhulumende oluzabamba osomabhizimusi ngamandla ukuthi bathengise izinto ngentengo ehlelwe nguye uhulumende kalusoze lusebenze. Zithi uhlelo lolu lulakho ukubangela ukusilela kwezinto ezijiyeneyo osokuke kwenzakala esikhathini esedluleyo. Uhulumende uthi usevumelene labamabhizimusi kanye labalungisa impahla ngalolu daba, kodwa alukasungulwa ngokusemthethweni lolu hlelo. Inyathelo leli lilandela ukuqonga kwentengo yezinto ezigoqela isinkwa, impuphu, amafutha okupheka, ifulawa lokunye okuchiyeneyo. Uhulumende uthi intengo yezinto ezinengi kuzamele yehliswe iye lapho eyayikhona mhlaka 25 ngenyanga edluleyo. Ukukhuphuka mahlayana kwentengo lokhu kuvikwa kubangelwa ikugugudeka kwemali yeZimbabwe nxa iqathaniswa ledola leMelika. Sixoxelo hlaziya ezenotho umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu.
Kusuka kwenze laba bakwenza lokho kudla bayenze lento okuthiwa ngesilungu ikuhoda amagoods, ukufihla lokho okuthengiswayo bese bekuthengisa ngudlu ngele abayibiza ngesilungu njalo bethi black market. Kuza sekudula kakhulu okwedlula if bebengabe bekwekele kwathengiswa ngalawo maprices ngentengo ekhululekileyo engashiwo ngugovernment. So abathengisi bangavumelana nohulumende mpela bethi hayi sizoyehlisa amaprices sizosebenzisa siwafixe ngaleyo ndlela back dated to March. kodwa ekhinisweni umuntu uzicabangela ibhizinisi yakhe. Njengoba nje ngingakutshela ukuthi eGoli kunje South Africa kuvaliwe utshwala but buyathengiswa. So uhulumeni ngezinye indlela usiyenza impilo yabantu yabanzima ngoba buthengiswa budula okwedlula indlela ade buzathengiswa ngakhona if ubeyekelile wathi hayi thengani kodwa phuzelana ezindlini. So yi-example yokuthi ma ufuna ukukontrola izinto unguhulumende ugcina usenza kube worse. So if iZimbabwe nayo isithi itshela abantu ukuthi bathengise izinto zabo abazithola nzima ngentengo ethize, bayenza impilo yabantu ibe worse ngoba lezo zinto zizashota manje sebezifihla.
Nxa inyathelo leli lingasoze lisebenze, kuyini okunye okungabe kwenziwe? Sesibona ukuthi osomabhizimusi bese bekhuphula intengo yempahla mahlayana.
Ngezomnotho esezi lokhu ziphethelwa ngezigamba. So ngeke ukhulume futhi ngama principles awe economics ma ukhuluma ngesituation yeZimbabwe. Abo businessmen bengabona umumo othize bangena lapho becabanga ukuthi bangayenza njani imali. Bangabona abantu besifa benza amabhokisi babangcwabe. Bangabona abantu belandile badinga ukuthi babathengisele ukudla abanikeza abantu izinto mahala. Yikho ke kufuze ukuthi uhulumende akuzwisise khonoko. Abe sekuzwisisa ukuthi manje senze izinto zisiba nzima, wenza zibe nzima worse. I-COVID-19 ize nje yenza zo zinto zibe worse ngoba umuntu manje kufuze acashe endlini, amalayini asenzima. Usisizwa ukuthiwa khona kulomunye okuthengisayo khonokho okudinga endaweni ethize ngoba ufihlile. Esenzele ukuthi kuthengiswe kanzima ngoba ebona futhi ukuthi abantu bathola nzima bengena emalayinini bezi-exposure futhi to umkhuhlane lo ababalekelana nawo.
Sesikhangela wona umnotho welizwe. Uhulumende uluphethe kuhle yini udaba lolu olwe-coronavirus simqathanisa lamanye amazwe?
Izinto zime kubi lapha ekhaya. In the first place vele nje khona kule ndawo ezidumileyo kobulawayo kuthiwa komnyoro kobanibane emtumbane korisike kodliwa abantu bayagcwala laphana abanikani le social distancing le ekhona kwamanye amazwe. Bayeka nje e-South Africa bakwenze baze bakwenzisisa amasotsha abeshaya abantu uma bebonakala bephandle kuthiwe behlala ezindlini. Hhayi eZimbabwe kungandithiwa nje yeyi. Kunganento elula siyathandaza ukuthi umlimi asize ingamemetheki eZimbabwe ngoba eZimbabwe ingamemetheki. Kungonakala laphana.
Umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ucubungula ezenotho. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eGwele South Africa. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leKroniko lithi izidumbu zezizalwane zeZimbabwe ezifele kwamanye amazwe zizaphathwa njengezidumbu zabantu abathethwe ngomkhuhlane weCoronavirus lapho zingena elizweni ukuzengcwatshwa. Iphephandaba leHerald lona lithi umanyano weAfrican Union izolo ucele amazwe afakela eleZimbabwe leSudan izijeziso ukuthi ezesule. Sogu isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani, linjani bantu beStudio 7, linjani basakazi abahle. Hayi, mina igama lami nguStanley Moy. Ngizama ukuthi ngikhulume nje ngendaba ye-COVID-19. Ukuthi abantu especially abemaphandleni bazama impela ukuthi bezinqabele lapho umkhuhlane lo ingozi kangaka, kodwa ke uhlupho lusuke lube khona ngolokuthi abantu kabana ukudla kakukho. Yikho kusuka kubenzima-ke ukuthi bekwazi ukuziphilisa abantu. Yikho begcina besiba nokuphuma mpela bezama lokhu layo lokhuyana ukuthi bekwazi ukuthola usizo lokuyethunjini, ngoba bagcina sebebona ukuthi kungcono ukubulawa umkhuhlane kunokubulawa indlala, ngoba ihulumende yona
ngikufanele impela ukuthi ngabe ithi abantu babahlale ezindlini behlale phansi ibanikeze okokuthi bekwazi ukuthi bephile. So baphonga uhlaliswa abantu kuthiwe hlalane ndawonye, kodwa kungela sizwa abalutholayo abantu nabantu balapha. Iliqiniso elikhona, izinto emashophu zikhwelele ugoda, zikhwelile kakhulu kakhulu okokuthi impilo sinzima, sinzima kakhulu kakhulu. Ngizokhuluma ngodaba lwabo baba uMsaca Ngulube ukuthi hayi sizwa siba nokujabula okukhulu kakhulu ma umthethwandaba ukwanisile ukuthi ubanikeze ukuthi kayiphume nabitshana lesekhaya bekuthonisise bephuke esuka emzini yabo. Hayi siyajabula-ke lapho sengathi inkosi ngafaka isandla sabo betholakale bemsulwa, ngoba siyakwazi ukuthi indlela okwenzakala ngayo eZimbabwe kusetshenzwa kanjani. Ye, kuloku gwenxagwenxana okuthize okwezomba ngaso nakuyake kungena khona lapho. Pho hhayi sibafisele inhlahla-ke nabo-ke bekhulule bayekwazi ukuphila nezimoli zabo. Ngiyabonga Msakazi, ngiyabonga. Ngicela linikeze nami inamba zekungena kuFacebook. Kufacebook ngiyafisa ukuthi ngikwazi ukukhuluma nani ne-Studio 7 nge-Facebook.
Sawubona Dube. Hhayi, ngapha siphilile baba. Yimi ukhansila umoyo uyilade edosa ngaphansi kwesilobela kunduna uMalisa. Hhayi, siyalubona uhlelo lwe-lockdown, kodwa-ke akula ngenye indlela esingayenza madoda. Hlupho kuphela esilubonayo lapha yikokuthi abantu bethu baza kufa indlala. Yini uhlupho olukhulu? I-lockdown yona ilungile, ivikela impilo zethu phezu kwalo umatshaya bhuqe wesifo i-corona, i-COVID-19 le. Kodwa-ke i-challenge enkulu kathesi sesilayo yindlala. Njengakwesami isigaba lapha edosa, hhayi, uma ngoye selale ziko ba, izilimo zatsha, izifuyo zafa ngendlala esizini ledlulileyo. Kathesi abantu abavunanga lutho, kakula lutho sibili mangamabi. Uma ngoye selale ziko, wesi abantu bakithi lapha abaningi bebephila ukuthunyezelwa okuvela phetsheya emazweni ngabomalayisha. Konke lokho kumile, akukho kudla okubuyayo. Abantu sebethwele nzima la, athwele nzima sibili. Asazi ukuthi kathi uhulumende ngangenela njani. Khona idola eliholisa ukuthiwa i-Red Cross, kodwa-ke hhayi ayilancedo olukhulu elwenza ebantwini. Ifike yakhetha-khetha abantu, yachiya abanye. Bonabo abangena ehlelweni bangena bebalutshwana, behola ukudla okulutshwana okuncane kakhulu. Kunzima, abantu bayalamba kakhulu sibili la. Angazi ukuthi uNkulunkulu angangenela njani, athumele idona kumbe uhulumende asincedise njalo, anikele aba bantu ukudla, ngoba sizabona izidumbu la kubi. Amanzi kawakho, izibhorane zifile. Masisithi siyazama ukuthi abaphezulu ngale bezosilungisela izibhorane bafike balungise wani bahambe. Akula manzi, yonke into ibhazalele. I-COVID le hayi isenzele okunye okuhlala kunjalo ba. Kodwa hayi, inkosi izangenela ngalumkhuhlane ungadlula. Abantu bazazama ukuthi sibone ukuthi masiphumela ngaphandle kambe kuyini esingakudobha lapha lalaphana ukuze abantu bethu bengabulawa yindlala.
Hayi, siyalibingelela balaleli benkosi lonke lelalele ngalesi sikhathi. Mawujehova singenele kulo mkhuhlane ungathi uyadeda. Hayi, sesihawula sesithule zima bantu benkosi. Hayi, siyawuzwa sibili umthetho womkhuhlane sibili. Hawu, zihlobo zenkosi. Ngawu uNkulunkulu uyangenela bakethe kuphele lo mkhuhlane osuqeda abantu elizweni lonke, umhlaba wonke jikelele. Hayi, siyacela nje uhulumende, sizwa ngamafungafunga ukuthi abanye sekumele baxoshwe emsebenzini. Umuntu exoshelwana emsebenzini, umuntu abantu bayenga ngathi baqhathe ukuthi babasebenzi. Akhulumende engakwenzi sokuxotha abantu emsebenzini. Hayi, lokwakwenza ukuthi abantu bakhona bayenga ngathi baxotha emsebenzini, ngathi abaholisa inyanga. Lo uhulumende mele aholise abantu, angayele ukuholisa abantu. Ngangela mali ke aphume esikhundleni behluleka vele umnanka wakho kaphume.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli wele Tanzania umnumzana John Magufuli sekutaze amabhanga akweletisa amazwe omhlaba imali ukuthi esule izikwelete zamazwe asezwekazi le-Afrika ukuze enelise ukuvuselela umnotho wawo osubulewe ngomkhuhlane we-coronavirus. Ukulwisana phakathi kukahulumende we-Libya labahlamuki kuyaqhubeka njalo amasotsha kahulumende abikwa esenelise ukufuqela abahlamuki khatshana ledolobho le-Tripoli. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umongameli Donald Trump usethule umthetho omisa uhlelo olupha abakwamanye amazwe imvumo yokuzohlala eMelika olwama green cards. UTrump uthi uhlelo lolu luzamiswa okwenyanga ezimbili ezilandelayo iMelika isalwisana lomkhuhlane we-coronavirus. Uthi injongo yomthetho lo ngeyokuvikela uzulu weMelika ukuthi engathathelwa imisebenzi ngabantu bokuza. IMelika yona isifelwe ngabantu abaphose bafike kunkulungwane ezingamachumi amahlanu 47,000 ngomkhuhlane we-coronavirus. Izolo kuphela kufe abedlula inkulungwane ezimbili. Umkhuhlane lo usubambe njalo abantu abaphose bafike kusigidi 848,000 kuleli lizwe. Ngani Ncube behlabela kamnandi ngomkhuhlane we-coronavirus. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Ukubhubha kowesifazana obe ngumuntu wesine osebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe sokudale imibuzo phezu kohlelo lokuhlola abantu lomkhuhlane. ingcwethi kwezenotho zithi uhlelo lokubamba osomabhizimusi ngamandla ukuthi bathengise izinto ngentengo efunwa nguhulumende kalusoze lusebenze. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngu-Half-Past 7. Sibeni sonke kweze kuseni kusasa ngu-Half-Past 6. Olivalelisayo, Mthungamili Nkomo.